sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lipuka njani izindukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 kwengwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amasotsha lamapholisa akhangelelwe ukugcwala izitaladeni lamuhla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini i-stay away.
Iqiniso elikhona ukuthi abanye bebevele bengakwazi lokuthi kule stay away.
Ukususwa kwehawu umkhonto lendubu ubhakane elisegcekeni lendizamchina elakobulawayo kudala inkulumo.
Abantu kumele bazihluphe kakhulu ngoba ekuqaleni wawuvele kwenziwe ngaleyo ndlela kwafakwa ihawu. Ihawu lungumutsho omkhulu kakhulu esizweni sikamthwakazi, esizweni samaNdebeleni.
Kambe ukunqoba ukwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-elections kuyona le impelaviki kutshengisa ukuthi leli bandla lingakwenza yini kukhetho lukamongameli oluzayo.
Sitshayile emadorobheni lemareseva ngale Mount Darwin umbi uyabuya ukuthi abantu bebevotelwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Chala mapholisa akhangelelwe ukugcwala izitaladeni lamuhla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomgqibelo wazise ukuthi amakhombi asezavunyelwa ukuthwala abantu engabhalisanga kunkampani yezupho, okungesinye sezikhalazo zabaqoqa ukutshengisela lokhu. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube othi abantu abaningi bebengazi ngohlelo lokubhikija ngokungayi emsebenzini lolu okungabangela ukuthi bebebalutshwana abazaphatheka kulo.
Isisekelo sombuso selizwe leZimbabwe kusahluko sesine siyaveza amalungelo abantu abalakho ukuthi bawenze ukutshengisela ngokuthula ngokunye kwamalungelo lawo. Abantu ke balala ilungelo lokuthi batshengisele ngezindlela ezilokuthula. Nxa abantu besithi abanye abasoze baye emsebenzini kusasa ukuthiwa istairway ngesikhiwa, kulilungelo labo lokuthi bakwenze khonoko. Njalo abazimiseleyo bazakwenza ngokuhlala ezindlini zabo, abangahambisani lakho njalo sizababona ngokuhamba emgwaqweni. Kungamalungelo abo bonke bona laba bantu, ngoba umuntu lelungelo lokuthi enze lokho afuna ukukwenza kodwa angaze aphambanise ilungelo lomunye umuntu. So kungenzeka ukuthi ke kusasa kube yi-half half, abanye bakulandele khonoko abanye bangakulandeli kusiya ngokuthi umuntu ufisa ukuthi enzeni. So sokungaba khona ukuthi sibona abanye bezihlalela ezindlini, abanye njalo bevukela emsebenzini, ngoba wonke bona laba bantu balamalungelo okwenza khonoko.
Bona abantu bathini ngendaba ye-stairway nxa ukhulumisana labo nje khonapho ezitaladini bathini?
Iqiniso likhona ukuthi abanye bebevele bengakwazi lokuthi kule stairway. Abanye njalo kakhulu labo abakhangele kakhulu besingathi bahlangana kakhulu lezepolitiki, hayi bona baye bekwazi. Kodwa uZulu omningi ongaphatheki kangako kwezepolitiki, hayi abaningi bebevele bengakwazi. Lokuthi ukuthi stairway kutshoni, abanye baye bevele bengazihluphela ngakho. Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ke singatsho ukuthi abantu abaningi bebengakwazi ukuthi kusasa besithi ngomvulo kuzaba le stairway. Ozokuveza sobala ukuthi iningi lingavuka lizenzela elijali kukwenza nsuku zonke, abanye njalo baphatheke. Bonke bona laba bantu balelungelo njoba ngingathi ngaphambili ukuthi nxa umuntu esithi uyaphatheka kulilungelo lakhe lokuthi aphatheke, kodwa kwenze ngokuthula esingawukhangelanga ukuthi sibone sokusiba lokuxabana mbe sokusiba lokubhidliza kwezakhiwo njengalokho kwanokuba kwaba khona kulwana umnyaka, kumbe abantu sebechaya abanye. Umuntu lo muntu lelungelo lokuthi azenzele lokho afuna ukwenza. Laba abafuna ukuhlala ezindlini abazihlalele ezindlini, laba abafuna ukuthi baye emsebenzini labo bangaze bahlukuluzwe ngoba kulilungelo lakho lokuthi bekwenze khonoko.
Izakhamizi ziyathi ukuthi zike zabona bezomvikela amasotsha lamapholisa bebhonta
kote malokichi la cheche ni ukatu paki la boma kandeni la wezi nyizi ndao. Kono kana kakupiwezi kutu hulumende la isi molesu stopi ngezo lukozi. Chakutaza kutu za kamizi zinga ya zazifaga engozi ni yokuti batalisi kutawana laba bantu mbala wabaya besenzi msebenzu wabu. Spinde skutaze futu kutu ngabandu besenza loka babe kwenza bago nze ngenite elu kutula ngenite lenga sozi bafagezi ngozi nezi cheneyo. Mbasi kutaza njene tlanganiso yokuti abantu patakategise impilo ikakategile. Siyaqonqosela njalo ukuthi kungabikhona olimalayo, kungabikhona obhidlizi zakhiwo, kungabikhona ohlukumezo omunye.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Inhlanganiso yamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union ithi amalunga ayo awayi emsebenzini lamuhla. Sixoxele isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Salibonani balaleli baka Studio 7. Thina njenge athuzi kusasa amalunga ethu wonke azabe ezihlalele ezidlini zabo ngemva kokuba abafundi bethungamelele umkhankaso othi shut down Zimbabwe. Sikhangelela ukuthi kungabi ngamalunga kuphela, izisebenzi zikahulumende zonke, omama, obaba, amajaha, amaxhegu, izalukazi kunye labafana benkomo, amankazana lana asebenza ezindlini, sikhangelele lapho ukuthi behlale phansi ukuze wonke umuntu abone ukuthi sifuna ilizwe lilunge. Ilizwe lethu selisesimeni esibucayi. Nxa singasayenzanga lokhu okungabafokazana lokhu okusiphetheyo, kuzalivuthuza lize lisale lizintsha. Abantwana bethu kusasa basisole kakhulu kanti basingabona okwenzakalayo. Moyo Themba kuye athusi prospect.
Manje njengoba uhulumende ekhanya ungani ufeze ezinye zezikhalazo kade zimele zisetshenziswe ukuthi abantu batshengisele, aliboni na ukuthi lokhu kuzayenza ukuthi bebe balutshwana abantu abafuna ukuthi batshengisele?
Ukhisi uhulumende kakafezi lutho. Ukukhuluma kukahulumende singabuyela emuva, uhlale khuluma kodwa ngezenzo akulanto ayenzayo. Umuntu ongaba lesiqiniseko ukuthi uhulumende usefezi lutho angasaphatheki ku-shutdown yakusasa ngumuntu osaleleyo ubuthongo bukabhuka sibili. Ngakunikeza izibonelo ezimbili. Uhulumende uthena kokunye azakwenzela ababalisi kuzababhadalela ifees. Ukukhulume ngonhlolanja lo namhla sikunkwenkwezi sesiyaphela akula fees yomntakambalisi osebhade. Uhulumende wathembisa izisebenzi zakhe zonke ukuba phezu kwe-RTGS eziyiholayo uzabanikeza i-$100 phezulu. Namhla sikhuluma kanje kulamahungahunga athi inyanga le i-$100 yana izabe i-RTGS. Pho yiziphi izinto uhulumende asezenzile? Nasikhangela.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala i-Amalgamated Rural Teachers Union ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Ukususwa kwehawu umkhonto lendubu ubhakane elisegcekeni lendizamchina elakobulawayo ele Joshua Mkhabuko Nkomo Airport sokudale inkulumo, abanye besithi yikweyisa isizwe sikamthwakazi lapho okulegcekeleli khona. Kule mbiko ethi inkokheli yebandla lezanu PF eyakobulawayo yiyo eyathi kuthathwe leli nyathelo ngoba uphawu lwesizwe sikamthwakazi lwenza umuyi umnumzana Joshua Nkomo abe ngumkhokheli wesigaba hatshi ilizwe lonke. Sixoxele uCounselor Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya udaba lokukhitshwa kwehawu e-airport sokufaka i-coat of arms, abantu kumele bazihluphe kakhulu ngoba ekuqaleni wawuvele kwenziwe ngaleyo ndlela kwafakwa ihawu. Ihawu lungumutsho omkhulu kakhulu esizweni sikamthwakazi, esizweni samaNdebeleni. Yikho ke kube kungadingakali ukuthi kutshintshwe. Kuyamangalisa ukuthi kade sokutshintshwa besokutheni sokucatshangwa ukuthi kutshintshwe kufake i-coat of arms khona bekuvele kule hawo kade likhona lifakiwe.
Nxa kuliqiniso ukuthi bakhona abavela esigabeni semandebeleni abathi kukhitshwe ngoba umuyi unkomo engaso wesigaba semandebeleni kuphela wayengumkhokheli welizwe lonke. Ukubona njani wena khona lokho?
Nxa kuyikuthi bakhona abantu abavela kulomhlubulo emandebeleni abathe kukhitshwe hawu kufakwe i-court of arms ngoba ubaba uJoshua Nkomo ebengumkhokheli welizwe lonke engasiwe emadebeleni kuphela kuyinto edanisa kakhulu nxa bekwenzile khona lokho. Sikhuluma nge-airport esemadebeleni, sikhuluma nge-airport okumele itshengisele ubuntu uluntu lwethu njengabantu bemadebeleni hathi njengeZimbabwe. Indawo ngendawo kumele amasiko ayo ahlonitshwe, amasiko awo kumele aziswa tshengiswe nje umhlaba wonke kungesatshwa. Indawo emathebhelelendi, emathebhelelendi kuyaziwa kubana ke bekulaye ibutho, ibutho belisebenzisa amahawu ekulweni livika ngamahawu lawo. Kuyinto eqakathekileyo kakhulu, singesilungu singathi kule symbolism, ukuba kutshengiswe ihawu lona lelo. Xa selikhitshiwe sokufaka i-court of arms kuthiwe hathi uFather Zimbabwe uJoshua Nkomo ebengumkhokheli welizwe lonke, hayi kuthiyene i-airport siyo kaJoshua Nkomo ngeyabantu bemadebeleleni ndebe kambe ibizwa ngegama lakhe, kodwa kumele itshengise phela ukuthi kusiphi isigaba selizwe leZimbabwe. Yikho phela sibone Harare befaka istatue sikambuyane Handa, yikho sibona ngapha kufaka istatue sikaJoshua Nkomo. Sabe sifuna izitatue eziningapha ezikamzilikazi ezikalobhengula kutshengisele ukuthi singaphi kolizwe lapha semadebeleleni kulobukhokheli bakhona kulesiko lakhona okumele lihlonitshwe lilandele lanxa nje siseZimbabwe. Akumelanga ke kutshengiswe izinto ezinational kuphela, ikanti lathi ke silayo i-identity yethu, silayo ubuntu bethu, silalo uluntu lwethu singabantu bemadebeleleni.
Lo ke ngukhansila webandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukunqoba okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-elections kutshengisa ukuthi leli bandla lingakwenza yini njalo kukhetho lukamongameli oluzayo. Phakathi kwezigaba eziyisikhombisa 7, ibandla le-CCC linqobe kuzigaba eziyisithupha 6. Sithunyelwe umlayezo ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasba.
Singazi labo abadliweyo ukuthi bakubona njani, kodwa thina sizama ukutshengisa ilizwe jikelele ukuthi siyabonga. Sizinhlanzi ezihlale emanzini, njengoba lisazi ukuthi inhlanzi ingathathula amanzi yafa, thina sihlala lani sitshayile emadorobheni lemareserva. Ngale Mount Darwin umbiko uyabuya ukuthi abantu ede bevotelwa, kuthiwa bahle batshele ukuthi hhayi vota wedwa uzaba ngumthengisi. Ngithula amadomeni, ngithula amaticha nje, ngithula amapholisa ede kuthiwa ayavotelwa. Yikho abanye banqabile kodwa ini abaningi hhayi besabile. Ngizabona ukuthi unyaka ozayo njengoba silo mhlahlandlela esiwenzayo sesiphila emakhaya okuthiwa i-rural areas emareserva, ngizabona ukuthi abantu bonke bayabe lokho bethungulula ngesikhathi ngesikhathi kuzokufika isikhathi sokuvota ilizwe lonke liyabe selilombala olithanga. Sicela ukubonga abantu lokho esikwenzileyo, kuyabongwa, kodwa phela singahlaleli izandla sithi sesiwinile. Asisebenzeni nzima, sincenge sikhombise abantu bayirejista kakhulu abatsha, ngoba abatsha isikhathi esiningi yibo abathwala amagabha avuzayo abalamsebenzi bangaze ba iPhD lama masters sebethengisa izizwizi. Mahlabe Zulu, siyabonga kakhulu lamaphepha aprogressive, lamaradio aprogressive akhupha iqiniso nje balinjalo. Asoze sicamba amabizo, kodwa naliyayazi iradio yenu ekhupha iqiniso nje balinjalo. Sithi amajaha lamantombazana asebenza kuma-independent radios lamaphepha, hayi silitshayela izandla ngoba lani liqotshiwe, liyabotshwa, lenziwa konke. Sithi uZulu kaphaphame enze khonokho elikwenzileyo kwenzela ukuthi sihlale kuhle after 2023.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu ababili abafileyo ngemva kokuxokozela okube khona lapho kuqeda ukuhlabela uWinkie D embuthanweni womjaho wamahhashi oyiCastle Tankard eHarare ngomgqibelo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi imbadalo yemihloliso yezikolo kusukela kwe-grade 7 kusiya ku-A-level isikhwele ngesilinganiso esiphindwe kaningi-ningi. Abenza umhloliso ka-grade 7 bazabhadala iZimbabwe dollars 4,388, i-O-level 1,620 Zimbabwe dollars nga-subject inye, futhi i-A-level 3,240 dollars i-subject eyodwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani kuStudio 7 basakazi nabalaleli. Hayi, mina amazwi ayethulwe ngumnumzana uChamisa ngethulela isigcobo, ungatshayela ihlombe. IZimbabwe ilizwe elingena direction. Ilizwe elinjani vele, kusebenza yonke imali yomhlaba kuze kusebenze kuthengwe nangezifuyo, uthole eshopu usiyathengwa ngenkukhu, uthengwa ngembuzi. Ilizwe bani, ilizwe elingena direction. Hayi, ngiyakubona ukuthi ngempela uChamisa unobubelo, unoshonze kuthina ngabusa ilizwe ngendlela eqondileyo. Laba abantu izigebenga leyo amakhehla la nabogogo lawo sokumele behlale phansi bephumula, bedle imali zabo, bebheke izifuyo zabo, bekunikeze ilizwe abantu abasha bekwazi ukulivusa. Hhayi, le ndaba yabo yokuthi bebelwa bengafuni ukuphuma ezikhundleni, bengafuni nokutshintsha ibandla, le nto incindezela abantu kakhulu, incindezela abantu kakhulu. Njalo futhi ngingachopha ubani ngomunye elihlweni, kodwa nala amanye amabandla amancane awafunda ukuthi axhumane, alalele izidingo zabantu, ahlangane naleli bandla likaShamisa kube yinto eyodwa, hhayi ukucwasana ngokokuthi lo umhloba nomhloba. Lokho ngeke kusisendawo nje, angeke kusisendawo. Kumele bebumbe into eyodwa, behlele lokuthi ngoba sikwazi ukuthi leli bandla malidliwe liyaphiliyala ukuphuma embusweni, singenza kanjani ukuze silikhiphe. Hhayi, le ndaba yabo le yokuthi kuthiwe lokho nje kulokhu zabantu nje, abantu bagcina bengasazi into eyiyo. Kumele ukuthi abantu bebheke into eyi-one, kube nendlela eyi-one, hhayi indlela eziningi-ningi lezo. Ngiyabonga.
Salubonani basakazi, salubonani lo mthokazi jikelele nje umphakazita eHaboroni. Ngizacela limbalele lapha isicelo sami. Ngilo mbuzo engifisa ukubani ubaba engizwe ekhuluma emhlanganeni ka-TCC eGwanda okuthiwa ngomashuku, akangiphendule lapha ukuthi njengoba ethuvela kuZANU PF wangena iZANU PF nini, izane PF liyane yabulala uMasuku ongwangakibo lo wayelayo na wayencedisana layo ukubulala uMasuku uMasuku silwele laye ilizwe enguye umkhokheli wethu uthe efika ekhaya izane PF yambamba yambopha yambulala laye wayesebenza lezane PF nabe bulala lo uMasuku ngicela mphendule konapho nxa engalahloni lokukhuluma phakathi kwabantu ukuthi uvela kwezane PF engumasuku ulookout masuku ukuthi isigalesi esayenzakalayo we ubencedisana lezano na sokutheni namhlanje xa iphuma kuzano isiya ku 2+C esuka kuzano lapha isebenza khona ukubulala abantu bakamthwakazi leli wenkululeko ngobuningi bafa bebulwa izano PF ayekuyo ngicela mphendule ukuthi ubesebenza njani lezano PF xa isiyabulala abantu bakithi namhlanje ibulala masuku ukuthi yena wayengapi bese ngicela futhi sinye isicelo sesibili lapho ukuthi besicela ukuthi Albert Ncube akasitshela ukuthi kanti amajawunda ngobani thini ibizo leli kasilifuni njalo beningajayezwa lelo bizo kutshengisela ukuthi u-Albert nxa engatshintshwa ayeplan ukuthi uzabe sithi khona linjani ngapho makhalanga asuke ebhinga futhi le bhinga uzabe thi linjani ngapho matonga ukuthi kanti wakufunda ngaphi imkhubo onje njalo egwanda sikhuluma iqiniso kasibazi thina amajawunda yikho singalifuni lelo baluthi amajawunda ngiphinde isibili ngikhuluma ngakho ukuthi sicela ukuthi aguqule ingqondo yakhe leyo nxa ebika abike ukuthi egwanda kwenzakale nje igwanda ibizwa kuthiwa igwanda kayibizwa kuthiwa emajawundeni egwanda ayisule ibizo lakhe leli kasilithandi ngiyabonga
salibonani salibonani badala izohlala likhuluma ngokuvota ngokuvota mtshokotsho ukuvota vele kuncedani kwehlula since 1980 kwehlula ukuvota urikwa mtshokotsho amamali ukuze nina ama-elections lawo arikwa mtshokotsho zoliyahlala likhuluma ukuvota lithi kuyalungiswa ukuvota kuyalungiswa kuyini ukuvota khona njengoba lingarikwa vele liyazithulela kuza sinceda ngani khona ku njengoba ungarikwa yazithulela i-South Africa yasukuma khona le nkokheli zakhona alezozitshela ukuthi hayi bekuyi-free and fair and whatever sebebhadala bona ndlela ababhadala ngayo so into okuzeni niza sinceda ngani amavoti akhona akula kuncedisa okwesiya kwenziwa amavoti thi njengoba limuzi ethi vision 2030 that means uyakwazi vele ukuthi uyabe khona esikhundleni ngilifuna lingafuni akakwazi lokuthi uzabe sefile hhayi ngakhangeleleli lokuthi kokhona thina siyabe sesingaphi khonapho sizile minyaka yonke le singasebenzi itsho ukuthi 50 years lokhu ungasebenzi kuyothiwa vision sinceda bani ivision yakhona leyo akusincedisi thina lokho leyiyethwa nonsense yenziwa abadala lapho nonsense kanti bantu balwela ilizwe balikhulula balilwela ilizwe ukuthi belibophele phela nothi kulikhulula belibophela wenza kusehlukananga lokho okwakusenziwa ngamakhiwa phela lokho abakwenza thina kathesi abantu abantu yonke into kathesi khonapha uzothiwa lokho akuvunyelwa lokho akuvunyelwa lokho akutendelwa lokho akutendelwa kuyini kona yabo sisezimbabwe ethu ekhululekileyo siye kwamanye amazwe siyahlukumezwa ngokufanayo futhi kuzasincedisa ngani thina kuzasincedisa ngani kathesi onke amanye amazwe asafuni ubona umzimbabweni asafunibona umzimbabweni ngenxa kokuhamba sizitshaya izifuba sithi sifundile singafundanga thina silanda ukuya-abhuzwa ngabanye abantu khona besiqhatsha bengasibhadali
basakaza kahle basakaza abahloniphekile basakaza abathandekayo be-studio 7 Dungamile Inkomo Thandekile Mhlanga nabanye bakhohlwa amagama ngiyalibingelela ngomusa ovela enkosini yethu ujesu kristu okhulumayo ngobahlangene ukholeni wasesigodini emngceleni wegwandane esigodini laqala khona esigodini ephela khona igwanda esejuve lapha umzulu kamazi eshi bengibala enye i-twitter lana ebuhlungu ethi zimbabweans they are foolish why are they voting mnangagwa so into yana enginikeza ukuthi vele vele kade kungani singazama ukuthi sihlanganeni sikhipheni liphathi leyizalo leyo ngoba sinjenjenje siyahlupheka emazweni yabona kunzima kuphila emazweni njengamanje sokunzima kakhulu kubuhlungu lokho esikubonayo lokho esikuzwayo hlala sesatshiswa nje ngamameseji abo labo laksi into ezinjalo nje yabona into engiyikhalelayo ukuthi abafowethu abaningi sizokushiya iy'mpahla zethu la ziyokusala iy'mpahla zethu ukube besinemali bana siyalayisha iy'mpahla zethu sizihambise emakhaya thina noma singabuya silindele lokho kuzoyenzeka mar iy'mpahla sizihambisile emakhaya kubuhlungu bafowethu kubuhlungu kubuhlungu yebo umkhonto wesizwe wasizeka ngaleyo minyaka ezimbabwe kodwa abasakubona abasayingeni lokho naba bekhona abaphila la e-South Africa abasenandaba nakho lokuthi izimbabwe yake yaba loncedo yake yaba nosizo e-South Africa okay ngingaqedi isikhathi ngiyabonga kakhulu uMusa noThando ngiyabonga singathi singabambana singathi uNkulunkulu angasinikeza umcabango ofanayo sonke sibambaneni sikhipheni le izalo ukuthi ikhishwe yipi iphatha kusenendaba sokuzobonakala ngohamba kwendlela okunye ukuthi kwenzekani. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu.
Ngibona abantu bakithilingani ngezindawo ngezindawo. Hayi, sibona ihlazo leli lenzakala elizweni lakithi. Hayi, ilizwe lakithi. Phela ilizwe lakithi ngomthetho vele kalisabalo ukuthi ilizwe inxa yezano PF le. Hayi, ilizwe lakithi liphelile sikhuluma iqiniso. Noma abantu ngathi ukukhuluma ngeZimbabwe vele alisakhulunywa kahle kahle ukuthi kuleZimbabwe. Ilizwe lakithi selikhulunywa ngobubi kuphela. Ilizwe lakithi selikhulunywa ngabantu abagcwele amazwe wonke lakho bekhuluma ngezondo futhi bengakhulumi kahle. Ngenqaba ugogo labukhulu lapho asebegugu. And mawuthi uyabheka uyabona vele ukuthi laba abantu sebebheke amathuna wabo akuseke ukuthi bazobheka emuva ngeke babuye betshintshe futhi sebebheke sebebhekele ukuyakufa laba abantu labo kabasenencedo phela ugogo labukhulu sebegugile abantu labo ngeke bebe zingane ezincane ezintsha ngabantu asebephushela umango ukuthi bemathuneni omnankagwa labo kungavele kabala ncedo phela kathi uncedo lwabo ngolwani bayenzani into yonke elizweni inqabangxoza kulanto ebonakalayo kabatshenseki kababoniseki bawuzama ukubabonisa suyisitha sabo uhlezi kutrithenwa abantu befuna ukubulawa abantu bathunywa suku zonke ezindlini elizweni lakithi vele akula mpilo hayi impilo kayikho mauthi ngapho usaba umkhuhlane ngapho usaba izanu p f ngapho usaba icorona ngapho usaba izanu p f and izanu p f yinto eyingozi kuthi kakhulu ukudlula icorona le icorona nje ikanjelwa manga into eyingozi empilweni zabantu izanu p f
ngibingelele basakazi bestudio 7 lonke ngobuningi bemthi linjani lezindaba ezithokozisa izwe lonke jikelele elakithi. Basakazi, mina ngifuna ukwazi ebantwini bakithi ngempela ukuthi kathi yindaba kufanele belandele amaqembu abantu basempumalanga. Thina silawo awethu afana leMthwakazi Republic Party, ibheshu likaZulu, ngisho nezaphu. Lomba nayo izaphu nje wawuliqembu elalikhona liphefoma ngendlela, kodwa-ke selithwa selikhona. Siyakubona kodwa abantu bagijimisana namaqembu asempumalanga. Angeke futhi esinikeze inzuzo befuna ukugijimisa abantu bakithi ebenzela amafeva buye bezotshontsha umnotho endaweni zakithi. Abantu bakithi kabakuboni konke lokho. Awasivule namehlo umthwakazi omuhle sizame ukuhlakanipha singabantu basemathebhelelendi sonke benegens. Okunye ngifuna ukuthi lami kulezi nkulumo ezikhona ikakhulukazi abantu basempumalanga ma begxeka bethi asitholi asikwazi ukuaplayela imisebenzi esingayithola ezweni lasekhaya. Kodwa-ke thina sizibuza ukuthi siya-aplayela kodwa-ke bayasirijekta. Sizame konke namabhizinisi bayasivalela. So okwethu yikuphi? Izikolo kasinazo, siyavalelwa lento eyincane. Ama-teachers abantwana basekhaya lama-nurse abaqhatshwa as long kuthiwa ubuya emathebhelelendi. Kulethwa umuntu obuya kwenye indawo ezofundisa endaweni yasemathebhelelendi noma ezoyenzinesi. Kasivule namehlo bantu bakithi, kasivule namehlo. Ngiyacela siyi-Studio 7 lokuphendula loo ndoda lo othi ini iZimbabwe neyabo wasempumalanga. Vele iZimbabwe ngeyenu, kodwa ukhumbule lani ukuthi iZimbabwe niqala khona emasilo kusemdare kobulawayo awuzange kube lo muntu wasempumalanga olishona esandleni sikamzilikazi. So lela ilizwe vele kazange lihlanda amashona, yiko kuthiwa yimthwakazi. Ngiyabonga kakhulu basakazi, libe lela ngelihle.
Livuka njani balaleli be-Studio 7? Livuswa uNhlanhla Mahlangu seBotswana eFrance Town lefletini lapha ekhaya lapho engizalwa khona esigabeni semalunga elupane. Ngivusa umama uNanhlanhla, ngivuse unkosikazi wamampofana, ngivuse unkomo umdala owayesebenza esibhedlela phana u-RJ, umalume uPaul Ngwenya Yinyanga, uJabulani Ngwenya, ngivuse lo mdala uNdevula uSathulani, ngivuse bonke abangaziyo abemalungu ngithi linjani, kunjani emasimini selivuna yini, ngiyekana ngale eshawini elusulu, ngivuse ubaba uJoel Mahlangu ngiyonzalayo, ngithi mdala kunjani emasimini selivuna yini, ngithi ngiyabonga umhlanhla waseBotswana Francis Town wemalungu.
Sisalibonani Studio 7. Ngilokudana kakhulu ngenkulumo kababa lo othena umelela i-EFF Zimbabwe mayelana ne-transport system eZimbabwe. le mayelana loku shut down le ekufuze ibe khona ngomvulo. Ubaba lo indlela akhuluma ngayo ingani kasosizala naseZimbabwe, ingani kakaze abekwazi ukuthi i-government yeZimbabwe kukangaki izama ukuyingenjwa kodwa isala.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amasotsha lamapholisa akhangelelwe ukugcwala ezitaladeni lamuhla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.